Nxa ngikhangele elizweni lethu leZimbabwe, lolu ludaba oluzama ukuthi lungenise ukubana uZulu alwamukele. Kodwa akuchiphanga, kuyazama ukuba kwenzakale. Siyabona nje ukuba abantwana bamankazana sebezama ukuthola amathuba. But akukafiki kulapho esikhangelele khona thina njengabakhokheli benhlanganiso ezisebenza labantwana bangamankazana. Yebo ye, udaba lakhona luyangeniswa kancane kancane emisebenzini ezindaweni zesikolo lapho abantwana bafundela khona. Kodwa akukafiki ekwamukeleni kakhulu ukuba abantwana nalawa bangamankazana bathole amathuba alingana lawo esidlisa.
Nxa sesikhangela izikhundla zobukhokheli elizweni, hathi kwezombusazwe kuphela kodwa sikhangela kwezamabhizimusi kanye lendawo ezitshiyeneyo, bakhona na abesifazana abayeneleyo abalezikhundla zobukhokheli?
Nxa sikhangela izikhundla zobukhokheli elizweni, bakhona ye abesifazana asebengenile kodwa abakeneli ngokusuthisayo. Bakhona nje ukuthi la uyathola ukubana ezigabeni ezinje kukhona abesifazana bakhona, kodwa inani lakhona alihambelani labesilisa. Uyathola ukuthi engxenye lapho kule besilisa abalitshumi, uzathola kulabesifazana kumbe ababili. Ukweneliswa kwethu kumanumbers abesilisa labesifazana akukafiki esigabeni esithabisayo njalo esijabulisayo. Amakhampani amaningi lamabhizinisi amaningi abakaqali ukuthathela ukuthi labo babone ukuthi hayi, abesifazana bayakhonelisa ukuthi bakhokhele kumbe bayenelisa ukuba yibo ababelenani eliningi kudlula abesilisa. Sisasilela especially elizweni lethu leZimbabwe ukuthi sikwanise ukuyananisa inamba lelo ukuba kube le-representation ehambelanayo phakathi kwabesilisa labesifazana.
Gqiba ingxoxo yethu Sibo ngokusitshela ukuthi kuyini okumele kwenziwe elizweni ukuthuthukisa abesifazana, njalo njengenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana lilethemba nalo ukuthi lokhu kulakho kufezeka.
Okumele kwenzakale elizweni ukuba abesilisa kumele basamukele thina abantu besifazana, babone lokuthi silazo ingqondo lokukhalipha okwaneleyo ukubana sikwanise ukukhokhela lokuyenza izinqumo ezithuthukelisa amabhizinisi kanye lelize. Thina njengelungelo labesifazana ithemba silalo ukuba lokhu kuzafezeka, ngoba nxa sisebenza labantwana bangamankazana suku ngosuku siyabakhuthaza ukuba loba kusesikolo loba kusemakhampanini nabo basukume labo phezulu. Nxa kuthiwa kulezikhundla ezifuna ukuthathwa, bengesabi ukuba izikhundla lezi ayisizo zabo, ngezabantu besilisa. Silalo ithemba kakhulu ukuba eminyakeni elandelayo, especially singakhangela ukubana ngomnyaka ka-2020 sibe labo abethu abantwana abakwanisileyo ukubusa emakampanini abo. Ku-2019 sibe naye umntwana oye-university okwanisileyo ukuthi labo abe ngu-president wama-students, kodwa yena ngowesifazana, into engazake iyenze. So siqhubekela phambili, siyabakhuthaza abantwana bethu abangamankazana kube kusezindlini, kube kusema communities, ukuba bathathele labo phambili, bengameleli ukuphiwa izikhundla, but ezinye bazicreate labo kuma communities, kuma businesses, even lasema positions awe kubuswa kwelizwe. Siyabakhuthaza ukuthi bathathe ama position okufuna ukuba ngu council, ukuba ngu MP, even ukuba ngabo president.